Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Abezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu zimanyene lamakhosikazi ezisebenze wange Colliery esilensuku ezedlula ikhulu zitshengisela zifuna umkabo behlawulwe iholo elathenjiswa yile nkampani. Abo nhlangothi lwazamajele leziboshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services bayalandula ukuthi kulokutshengisela kwezisebenza lolu nhlangothi ngokungasebenzi okupheleyo iGhost Law. Kodwa babhekane lodubo lwezimota ezithwala iziboshwa ezingasebenzi kuhle, yikho bengalethanga iziboshwa emthethwandaba lamhlanje. AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yenhlanganiso ephathisa ngoncedo e-International Red Cross. Abenhlanganiso ye-African Book Development Organization babambisana labalimi ezabelweni ngenhloso yokuphathisa ukuthi bengaqilwa inzuzo yabo ngenhlelo zamakontilaka eze-contract farming. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele-Mother's Day elinanzwa ngesonto. Sikhangela ukuthi bananzwa ngayiphi indlela omama eZimbabwe. Thumelani imilayezelo ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.